into eyenziwa ngulo hulumende okhona ongakwanzi ukuthi alungise inhlupho zabantu kodwa nokhetha ukuthi abethusele abantu ngenhlupho abakizo bangakwanzi ukuthi bamele amalungelo abo bamele into yabo nxa kulolu thulu bahluphayo. Sikubonile kwenzakele kithi esizindawo endlini kagoodson bafike bakwatulwa khona bamthwala bahamba laye ebusuku ngomgqibelo i-NDC futhi i-demonstrate ngemande bembuza ukuthi omzacabanga bebuza mina ngoba mina bangazi ukuthi mina vele amalungelo abantu ngiyamela njalo bebayekwazi abafuna ukuthi baphanja nje lokhu kudla bawudla ngoba la ihulumende velena isikhangelela okwayo yodwa ayilandaba labantu banga esizindangale sibengene ezindlini ezinenkonya kulo mfana othiwa ngunyasha lomunye othiwa ngu-PP babadobha bebajikela egangeni ebusuku so khonokho into etshengisela ukuthi lohulumende okhona kafuna abantu bakhulume nenhlupho abalazo ufuna abantu bathi bathule kuphela into zonke eziqhubeke yena ezokuzela sibona la ku-deputy mayor lo ukambarana laye bamdobhile ekuhlanganeni kwami laye ubentshile ngibuza ukuthi mina ngingaphi ngoba bandinga ngoba ngemva kokwenza lokho kwasokwenzeka lami ngasuka esizindeni lapha endlala khona endlini ngibale ngithi nje umdacathi njengobana ihulumende le ithi la mazini siluma abantu isidlela yona abantu so khonokho lami ngiyakwazi ukuthi vele siyazwa kulabanye abasitshelayo ukuthi vele kunje sisihlalele evalweni ngoba batho ukuthi kuthiwa kule mihlangano emiyenzwa yarali kwathiwa ifuze babulale abantu bonke abasemathekeleni abahlupha especially koma yaba njengathi okutshengisela ukuthi thina besithi igugurawundi yaphela kanti khani sokulogugurawundi number 2
nje sikhuluma nje sizwa kuthiwa awusahlali endlini usucatshile kuhamba njani?
Ye vele ngicatshile kangikwendlini ngoba endlini babuye busuku bebebuya bepake izimoto bezizondinga into le yenzakala ngabantu be-military intelligence i-military abasuke yarare babekuhamba bele mgogo le mali khanya futhi babethole izimali ama-US dollar babhatalwa ama-US dollar ilizwe lamali silagezi akunje nje sikhuluma kulagezi amagezi asuka ngo-4 ephenwa ngo-11 but imali yokubhadala abantu abavulela abantu banayo ngoba bafuna umbuso wakuqhuke kusuya phambili benyenzezela abantu bekufike ukuthi bakhulume bavulele laba abazama ukuzambamele amalungelo abantu nyangana lowo dokotela odojiweyo udoktile ube ngomunye umuntu abakhalayo ukuthi okusukuthola akwenelisi njengoba sikhuluma namhlanje i-US dollar nxa uyitshintsha ku-black kumakethi emnyama isiku 1600 then bona bahola malini ayithengi lutho imali eholwa ngabantu.